isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ebuseni mhla ka 10 kuzivandlela 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhomisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe ngemva kokuba izinto zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe.
Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise plan record sifika khona umpolisi wasenikeza ama-prosecutors i-docket leya. Nami bengisizwa ngiphandle but kanse liphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli.
Sihlaziya ubudlelwano be-Iran lele Melika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho le-Iran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika e-Iraq ngele-Iran.
Ubudlelwano sobuchamba nisake kakhulu okwesikhathi eside sibishe singaziya ngoba sengitsho yonke nje inkabazo ephakathi nxa kukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa into ingenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake waba ngumphathi ntambo kahulumende obona ngezokukhomisana umlotha umnumzana Moses Mzilandlovu osekhokhela ibandla le-ANSA ubotshiwe izolo ngemva kokuba izinja zakhe zilume inkomo ebezingene epulazini lakhe. Umnumzana Ndlovu uze wakhululwa izolo emthethwandaba ngemva kokuqeda ilanga lonke engadlanga lutho. Sixoxele igqwetha lakhe umnumzana Nqobani Sithole watshele uChris Gande weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Okwenzakeleyo kahle ukuthi sifikile enkantolo yaseSlami kubathuthi semahofisini abathuthi bavumelana lathi ukuthi icala leli ubaba uMzilane ekheswayo akuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuyena. Ngakho-ke bona basebesithi hhayi bafuna ukunika ithuba amapholisi ukuthi ayelusolisisa kuhle nxa sebe lobufakazi obungani buyacaca bazasuka bambize njalo abuye enkantolo. Kahle-kahle nje into yangikhona into ebanta indleba kuqedakali ukuthi kusuka ngathi kuya angithi. Into mina engingayitsho ikuthi nje hhayi ubaba uMzila ngumuntu nje abantu asebethanda nje ukuthi bahambe bayemripoti emapholiseni lakho ukuthi amapholisa selekwanyisa ukuthi apho ngihamba ayemthatha amvalele even okuzido kwangikhona kungacali ukuthi kuhamba njani. Ngumuntu ovalelwe izolo walala esitokisini uze waphuma ngama-12 engadlanga. So into esingani iyethusa ukuthi kathi kuvele kusuka ngathi kuya
kahle kahle bathi kuthiwa kwahamba njani.
Kulomuntu othi yena inkomo zakhe zahamba eplazini likababa uMzila zasezilinywa yizinto zikababa uMzila. Into engisuke ingemangalise ukuthi umuntu lowo naye ukuthi wayeseplazini lonelo kodwa ungathi akhangela emthethweni nje ukungisa eplazini lenindoda unganikwanga imvumo lecala kodwa akula muntu ongathi ufuna ukukhangela ngaleyo ndlela. Bona bafuna ukukhangela ukuthi izinja ezivele zigcinelwe ukuthi zilume zona ezizinto akuyikuthi kwenzakala ukuthi zilume zona ezizinto ezibuyayo zokudla ensimini kababa uMzila yikho kusuka kwethuse. Kuyikuthi layo ubaba uMzila uthi ngesikhathi soneso kule nhlanyelo yakhe yadliwa zinkomo kodwa ubengakwazi ukuthi ngezikabayo. So lowo layo sengathi sesincedisa ukuthi sazi ukuthi kade vele kuhamba njani. Ngakho-ke layo ubaba uMzila kule nyathelo athi uzalithatha ngakhona okokwayenzakalayo kodwa yena kayisiki ukuthi wathumela izinto ukuthi ziluma iy'nkomo zomuntu. Nxa kuwukuthi izinto zaluma vele nxa kungela muntu ekhaya ziyaluma.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo uChris Gande uphinde waxoxa lo mnumzana Moses Mzilandlovu ngokwakhe yena othi ucabangela ukuthi uhlukuluzelwa ukuba waphiwa ipulazi yena engasolunga lebandla lezanu PF.
Well, okwenzakalayo ukuthi ngihlukunyezwa ngumuntu think that he was with the Lekaris Gaganan party. Umelutu Makelan, but Makelan Sala Pecha Botara. Umundlo Ukaya Ubejisa, Inkoma Zaga Plazin, upon the Wen Vumoyan. Then Wucho Waki, a average city mina is the Lilo Zenizinja, who is Luminkomoza. So Babu was then Bopalapa Izolo, a mean. Isela mapolisa. Ngakhanje enkambeni ngiyathatha i-statement ngingatshuna mvalelwa khona. Mavuka namhla ekuseni ke sengihambise Plumtree Court. Sifika khona upolisa senikeza ama-prosecutors i-docket clear. Lami ke ngisizwa ngiphandle but kanti siphikisana ukuthi ayisiyo cala okungathiwa lingangena e-court lona leli. Ngenxa yokuthi livele into yokuqala ukuthi galila bufakazi obugcweleyo into esibili ukuthi xa umuntu levuma ukuthi inkomo lezibe seplazini kamzila nxa into iseplazini lakho liyafana ukuthi isemzini wakho whether kusedorobheni isemakhaya kulelungelo lokuvikela impahla yakho kumbe limpelwa yinto eyenzakalayo yikho ngaleyo ndlela bakhaya besala ukuthi hayi ngaphandle ukuthi amaphoyisa ababuye lobunye ubufakazi obedlala oba kade bebulungisile engxenye bangaproceeda by way of summons.
Manje wena nxa ukhangele ubona ungani ungauhlukuluzelwa na ukubana iplazi leli waliphiwa ungasomuntu wezanu PF?
Kakhulu vele konke esengikubonile empilweni yami ngikhona apha kuleli plazi okungehlelayo okuyanda ukuhlukunyezwa ngabomthetho kuvele kulesandla esikhulu esezana uPF. Ngitsho ngoba ngokuthi ngithe kusiza so ngaba umuntu okuqala ukuthi lami ngi-applyele ngithi ilungizele plazi ngifuna ukuthi lami ngibe resettled yilo ngivele ngikhonapha. Ngomthetho kutho ukuthi umuntu onjalo umele ukuthi vele anikwe lowo okuthiwa yi-first preference. Ngithe sengilinikiwe-ke i-land committee yekhezi kwakhanya omunye umuntu ongumkhokheli omkhulu kuzana uPF wayathatha abantu abakhulu ku-CIO ku-army ku-prisons la ku-national parks lezinye iy'ngatsha zikahulumende eziphathelane lezokhusela wabahlalisa kwenye ingxenye yeplazi leli kwayehlisa ubukhulu beplazi kusukela ku-360 hectares senzele 100 hectares engathi mina sokuphose kube yiplotting. Yikho ukuhlaliswa kwalaba bantu omunye wakhona walaba bantu othiwa ngungwenya onguye wabuye ezenithathela ingxenye yeplazi leli ngumuntu owakuthi ngo-2001 ngibotshwa mbotshelwa kuthiwa mbulela umuntu wangithatha ezitokisini engihambisa i-trade gold ukuthi ngiyethonisiswa ngithe ngangangeni phakathi e-trade gold wangipharetha phambi kwompethela izindaba ngaphuma ngikusemanyeziphepheni kwaphuma ku-TV ukuthi umzila ungumbulali uthi ungu-MP umuntu ungumbulali ungwenyana lowo sowaphuma kupolisi engumuntu owayengikhokhela khona lapho kathesi ngomunye wabahlezi eplazi ndona lelo yikho ngithi mina ngalokhu ngiqinisekile ukuthi kule sandla esingaso somthetho but isandla esingabe singe zalaba amabandla awezepolitiki especially zanu PF ngoba mbona ngazathi umuntu owayekhokhela lindaba umuntu omkhulu kuzanu PF ukuthi athathe iplazela linika abantu ngaphandle komthetho.
Lo ngumnumzana Moses Msila Ndlovu owake waba ngumphathintambo wezokukhomisana umlotha njalo usekhokhela ibandla le-ANSA. Sixoxelaye esePlumtree asenelisanga ukukhuluma lebandla lezanu PF kumbe umakhelwana wakhe ngalolu daba. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umphathintambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ulethemba lokuthi umhlangano ozaqhutshwa namhla phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe ku-National Joint Negotiating Council uzaphuma lezinqumo ezisuthisa amacele omabili. Utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi uhulumende uzimisele ukubona ukuthi izisebenzi zakhe zithola iholo elithe xaxa kodwa uthe konke lokho kuzahluzwa emhlanganweni namuhla. Isisebenzi sikahulumende esithola iholo eliphansi sizuza i-$545 ngesikhathi inhlanganiso yeZimbabwe National Statistics Agency isithi imuli elabantu abahlanu idinga i-$3,700 ngenyanga ukuziphilisa. Ik Iqembu leHighlanders lithi selibuyisele isiphathamandla salo uNhlanhla Dube esikhundleni okomnyaka owodwa njalo selidinga i-marketing executive ngendlela yokulandela okudingakalayo ukulondoloza ilayisensi yalo. Umgcini sihlalo waleli bandla uKenneth Mhlophe ugcizelele lolu daba kuphephandaba leThe Chronicle wathi uDube yena owangena kulesi sikhundla ngomnyaka ka-2017 ethethe indawo kaNdumiso Gumede uvele useqalisile ukusebenza ehofisini yeBoso. Sithathe leli thuba ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu le-VOA Ndebele lapho esi-live streamer khona. Nalabo ke abasilaleleyo emsakazweni. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Ngiyalivingelela basakazi be-Studio 7 kanye nabalaleli. Ukhulumayo ngu-Dr. Kizon Mbetsi. Funakala abantu bazehlise bonke ungakhathalekile ukuthi uphethe iphi iposition njalo ngaliphi bandla. Abantu babambane balungise okuhlupha elizweni ngoba kunobuzima mpela. Khuluma nje ngisekhaya abantu ngiyababona namhlanje beholisa ukudla, abantu baholiswa iphayini lokhu imve ukuthi bazokudla and bayakhala abantu bayatho mpela udayi lokunzima loba angeke bakudle lokho bazonikeza izifuyo. Manje uma unganakho ukudla ugcina uvele uforced ukuthi unjani ugayise kumbe ugige la mabele ayimfe wahle. Lokhu uyabonisa mpela ukuthi hayi kunzima elizwe abantu sebeze besihle izinto ongamelanga bazidle. Ngakho kuyadingakala ukuthi mpela kuze imediator e-neutral engasoze ibe ngohlangothi oluthile kodwa ezabefisa ukuthi lizwe lelilunge. Siyavula isikole ngevikezayo kodwa manje sizwa amahemhem abasike bebunda bakhona nababalisi bayathi ukuthi hayi angeke bavule bona ngoba kunzima ngoba last year 30 term bavale nzima vele bekugoslo ngoba ihope ayikho njalo futhi akuthembisi ukuthi kuzolunga ngoba imali abayihola incane. Kuzolihle kunzima elizweni lakunzima kakhulu amagama kube lezolisala kanje le nkinga. Ngakho siyacela mpela uNkulunkulu lata kasikawukele kanti abantu bezimbabwe bonani. Kuzolihlayi siyacela mpela kube ne-mediator e-neutral ezafisa ukuthi kulunge elizwe. Abakhokheli bamabandla wonke bakhulumisana. Ngiyabonga.
Yezwa Sibhekile, siyakhala we are crying mana but ngelizwe lethu sinje o ngithi nginje mina ngiyouth le MDC nginombono ukuthi if uThamisa engaqoqa wonke amayouth ngathi mina aseZimbabwe noma ala eSouth Africa awathweni amazwe wonke amanye amthanda ukuthi njalo amfuna ukuthi engaba naso isikhala sokuthi aqoqe wonke umuntu abe namasotsha akhe naye abe isecurity enzima eblind edangerous futhi so that noma ehamba kube ne that fear kulabo bantu bamathakha noma abafuna ukuthi bamguduze. Phela yinto le enza ukuthi uThamisa angastep in nepower ngiunderstand ukuthi akandayi security ngiyathola ready for that.
Salbonani basakazi be-Studio 7 lani balaleli lonke izalwane zaseZimbabwe emagumbini amanomhlaba. Mina ngokufisa kwami ngokubona kwami befisa ukuthi njengoba upresident ehambile wathatha ikhefu kancane ngathi ngahamba for good engasabuyi ahlahambe unomphela. Abantu behlale phansi behlanganisa amakhanda bebona ukuthi plan B ithini. Ahlahambe unomphela ubaba lo ngoba hayi sesisuthi ngaye. Siyabonga ukusebenzela akwenzileyo ukusizwisa ubuhlungu obungaka. Lo okhulumayo lo ngumamoyo wasesilobela ngokuhlala ngilapha emafikeni South Africa.
Abingelela ba-Studio 7 bakithi abathanda kangaka bakithi ungamile inkomo wakithi esikhalangeni. Hey, mina nginesimanga lapha nxa ukuthi awuhulumkulu ukuthi awungu-president wangikhona ukuthi awuyakukhefu ukuthi nasilamba kangaka ahlupheka kangaka. Uhamba ukhefu ukuthi ikhefu lani nasidubeka kangaka upresident uhamba ukhefu. hey, lokho ngokunye phela. Abantwana lo yaphela baye esikoleni ngoba siyaswela imali yokuthenga amabhuku, siyaswela imali yokuhambisa abantwana esikoleni balambile bafeinta kade sibona abantwana ledelela kule ukuthi uzabakhela nathi. Hala jise ukuthi ah akuvote butsha kungcono lokho kuphela kuvote butsha. Sehlekile baba lo, akuvote butsha.
Salibonani basakazi beStudio 7 kunye nabalaleli. Mina igama lami uKK Ncube. Mina ngowami umbono enginawo, ngicabanga ukuthi ubaba uMnanga akahlale phansi lapho le Politburo yakhe babonisane ukuthi bengenze njani ukuthi ilizwe lithuthukele phambili, ngoba okwamanje ama-plans abalawo angeke sasebenza ngaphandle kokuthi bayekhulumisana ne-Britain, bahlale phansi ne-Britain ibancedise ekutheni kona yaye babevele bengaphansi kwayo, sasivele singaphansi kwayo i-Britain. Ngoba iZimbabwe kwamanje isimo sayo ngeke isakwazi ukuvuka phandle ukuthi kungenelele bona ababeyiphethe ama-British, ngoba benemali eqinileyo. Akabuke njalo into eyenziwa i-Cote d'Ivoire laphana, badlelana ne-France, iyiyo babevele bengaphansi kwayo kusukela. Nathi ngokunjalo uma singazitsheli ukuthi hayi vele singabantwana kulanto esingayenza njalo, sesifisa ukuthi abantu beZimbabwe baphile impilo engcono njengabantu bonke basemhlabeni, ikuthi kukhulunyiswa nge-Britain, iZimbabwe ivuma amacala elawo, ibisithi ku-Britain hayi ncedisa kona Britain ngendlela okwanisa ngakhona njengoba ngangivele ngungumntana wakho. Ubona ngalapha la kungasincedisa, siyeke nje ukuthi mhlawumbe bazishaya isifuba bethi hayi lize ngeledwe ngeledwe, kodwa bebona ukuthi abantu sebeselangeni sebesiyijampela. So ngicabanga ukuthi hayi ngowabo umbono lowo engilawo, xa uPresident Mnangagwa engenza njalo yatshele nje iPolitburo yakhe ukuthi hayi madoda singeneni kulolu nyawo olutsha, maybe singalungelwa. Ngibona ngathi kungancedisa lokwana ukuthi ilizwe liphakame. Ngiyabonga.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu ku-WhatsApp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukhona-ke omnye umlaleli othe laye ufuna simtshayele ucingo akhulume lapha emoyeni. Yebo-ke ngizaqhubela phambili inamba yakho sekuchayele. Babili-ke abalaleli abatsho njalo, omunye nithemba ngowesiphezini, omunye ngowe-South Africa. Sizalitshayela-ke ucingo kusasa kuhlelo lwe-Live Talk. Yebo-ke labo abasilandela kukhasi lethu le-Facebook, sibonga uThabisani Ncube osibingelelayo uthi ulombiko laphana ngiwuboni kuhle. Unkomo Foster uthi mavuko ngisePlumtree. UNorman Ngwenya uyasibingelela usinike inombolo yakhe. Yebo ke nzayiqhubela phambili, baza kutshayela ucingo kusasa. UJason Maphosa laye usibuza amavuko, hayi sivukile ngezinye indlela, thina sikavukile ngoba sikalali lapha eWashington DC. Kathe sisikhathi ngu-11:48 khona kuza kuba semadabu kabusa ngemzuzu nje emlutshwana elandelayo, bese siyalala. Kutsho ukuthi sitshiyana-ke nge-7 hours iZimbabwe ingemva kwethu. Yebo-ke uJason Maphosa uyasibingelela. UKhoselihle Mbiba Ndlovu uthi usibukele eseJoburg njalo ekhaya uvela eLupane kwaMadwala. UThabisani Ncube laye usinike inombolo zakhe. Zasiqhubela phambili sikutshayele ucingo kusasa kuhlelo lwekuseni olweZimbabwe Today asixoxeni, kumbe olwe-Live Talk, ngoba lolo lwekuseni asithathi incingo. UMusa Mazibuko uthi amavuko msakazi nabalaleli, ngibingelele enkayi abakumathema, sibongela kumdali ngezulu. Hayi bathi litshayile sibili, singathi lingaphinda lizifuyo zethu zithole ukudlala amanzi. UDescent kaGolide kaJamela uthi linjani emsakazweni ngiseJohannesburg. Yebo siyathaba ukuba lawe Jamela. URobert Lemaheng Lehobe Ngwenya lawe uyasibingelela. UPressure Nzuza lawe uyasivukisa lapha. Ukwanele Trust Ndlovu uthi ucela ukubuza, njengoba sikhomenta kanje niyabadlulisela la amakhomenti noba asala lana? Sithemba ukuthi labo balalele bayawezwa amakhomenti, njengoba liyalizwe nje khona pha emsakazweni. Sixoxa labantu abachiyeneyo, ingqengabe bandlalezani uPF, ingqengabe MDC, abenhlanganiso ezizimeleyo, njalo siyathatha la ke ama comment la asegcekene abona ngumuntu wonke njalo siyalandela lathi abantu abanengi isiphatha amandla zikahulumende uma ngakho labo babona ebulenjini babo beFacebook kumbe kuTwitter ukuthi kubhalweni kuviyo eNdebele ukwanele Trust Ndlovu laye usinika inombolo zakhe enza zidlulisela phambili uthandeka Gabula uthi ngivela eLupane eSt Luke's ngobuhlungu lokho abantu sebezwile uVusi Mpo futhi watching from Mount Botswana yebo ke thandeka khona ngapho eSt Luke's lami ngazalelwa khona kodwa hathi ngoba mvele eLupane ngoba mvela eNkayi emaguswini so iSt Luke's iba seduzane kulesibhedlela senkayi. Siyabonga ke ukusilandela ke balaleli bethu liqhubeke lisiqhasa. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi ilizwe lakhe licabangela ukuthi ele Iran lingabe lidubule indizamchina ye-Ukraine lingelanhloso ngesikhathi lihlasela inkamba ezimbili i-Iraq ezigcina amabutho eMelika lamanye amazwe. Kodwa ele Ukraine lithi injini yendizamchina le yiyo ebangele ingozi ebulele abantu abangu-117 abakade beyigadile abagoqela abeCanada. Lokhu kuza ngemva kwengxabano kulandela ukubulawa kwesiphathamandla sebutho le-Iran ngelemelika lisethesa ukuphula ilungelo lobuntu lokubulala abanye. Idale lephalamende yemelika e-House of Representatives isivumelene ukuthi umongameli Donald Trump walelo lizwe engathathi inyathelo kweziphathelane lezomvikela engatholanga imvumo ku-Congress kudaba oluphathelane le-Iran. Isinqumo lesi sithole amavoti angu-224 kwabasisekelayo ne-194 kwabangasisekeliyo. Iningi kungamalunga ebandla lema-Republicans okuyilo elibusayo. Namhlanje kweziphathelane lokwenzakala eMelika siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lomnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sihlaziya ubudlelwano beIran leMelika kulandela ukubulawa komkhokheli webutho leIran umnumzana Qasem Soleimani kanye lokuhlaselwa kwenkamba ezilamasotsha eMelika eIran ngele eIraq ngele Iran.
Ukhanya umongameli Trump isijeziso uphambile ngazo ngoba afuna ukuthi asuse laphana u-Obama ukukhulumisana kwabo laba bantu lo-Obama ngesikhathi esedlulileyo. So yena uhamba ngezijeziso.
Ubona ubudlelwano busiba njani ubeMelika le-Iran le-Iraq? Bengaba yizitha yini kumbe hayi bazalungisa nje beqhubekele phambili ngezokuthengisela?
Ubudlelwano sobuphambaniseke kakhulu. Okwesikhathi eside sibihle singaya ngoba sengisho yonke nje inkabazwe phakathi nxa ukhuluma nge-Middle East ngoba bonke bayakwazi ukuthi nxa impi ngenzakala laphana kuphambanisa abantu abafaya ngabantu babo okungangokuthi phela nxa leli lizwe lizathumela amasosha njengoba selithumele ukuthi kuye kuba le mpi impi yakhona iyabe se-Iraq. So labase-Iraq vele kabafuni ukuthi ilizwe leli iMelika iyenza udlakela khona ngale anti la iParliament ihle yavota ukuthi amavoto alapha asuswe khonake amavoto eMelika ahle asuswe khonake. So kakusela kuhlalisekana kusela kuthandana lalaba balahle ngoba labana abantu futhi ngama-brothers ngaba-forwards lapha.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le Ohio khonapha eMelika. Namhlanje kwezomculo silo James Marabini yebo phela umajaha wodwa Ndlovu esithi sithandwa ingoma yokudlalela lakhe elitsha elithi Dunjambe. Yoboge mo Jays Marabini lo umajaha wotanto from umculo wakhe othi sithandwa okudlalatela ke lithinto njambila sibonge ke njalo abanye asebesixhasile labo lapha basilandelayo uVusi Mpofu seBotswana uLois Ndlovu sibukele esenotes kumbe kungaphi lapho uHappy Gumede uthi amavuko emsakazweni ngisePretoria kwele South Africa. Lo Lawrence lo Themba laye uyasibingelela ukuthi useDurban ekhaya kuseCholocho. Hayi siyabonga ke olivalelisayo lamhlanje ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.